okwenza kakayo esigabeni akulunganga ngisho kuyaphambanisa abantu and siyabona ukuthi nxa kungela kutula esigabeni akula nthuthuko so lokho okwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization njalo sibona ukuthi nxa kulama elections let's say in 2018 and lokho okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe le ngama elections where there is peace
lithi lina abethusela abantu laba bagoqela abasekeli bezanupf lenkokheli yosiko ebalisa izinduna labo sobhuku liyake lihlangane labo yini abantu laba kunhlelo zenu zokukhulumisana lozulu esigabeni emizameni yokuletha ukuthula
yebo thina eZimbabwe siyayenza amalima vele abantu from all different ama-political parties asizibakhona sikuthaza ukuthi kumele bakhuthaza abantu le ndaba yokuthula even omlisa bosubhuku lama-councillors so our activities abantu bonke from different political parties churches etc bayathenda ama-programs ethu but especially in some areas na kulo kuxabana among ama-community members thina as you Zimbabwe siyabona ukuthi nxa kungela interference from ama-political parties abantu bayahlala kuhle but it's only when ama-political leaders political parties beqalisa ukusebenzisa probably womlisa lobo sobhuku then abantu baqalisa ukuxabana.